Soku izika tisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo, mhlaka 1 Ncwabakazi 2022, uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Bakithi silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ngukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga umzima kuyasinda and silahlekelwe mina ngikatshana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze salale ngokuthula ufoka mdlala continue loving.
Ubunoba omkhulu wezingalo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa lamasiko uKhonthi Mhlanga akasekho.
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acithiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uza continue until 6 ebusuku.
Izakhamizi zemalokishini amaningi akobulawayo zivuke ezingela amanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabekhansili yaleli dolobho. Isilinganiso sokungama-41 ekhuleni 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila nalo mkhuhlane bengazi lokuba kwazi ukubana balawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umlobi omkhulu wezingwalo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa eyamadrama lamasiko uKhonthi Mhlanga akasekho. UKhonthi obe ngumqondisi weyamakhosi Theatre Productions ubhubhe namhlanje ekuseni esibhedlela esizimeleyo sakobulawayo lapho abelaliswe khona ngumkhuhlane ongaqanjwanga. Kubika indaba lezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Elimnyamalethele-ke izigodlo zezigaba zonke zemandebeleni esakobulawayo leZimbabwe yonke jikelele lapho kuzokala ukuthi uContinue Loving Mhlanga owazelwa ukuthi ngumalume Khonthi akasekho. Lokhu kubikwe luhlangothi lwezemidlalo lamasiko i-National Arts Council of Zimbabwe. Umqondisi lolu hlangothi umnumzana Nicholas Moyo ubika ngalifa.
UKhonthi okwamalanga angu-10 adlulileyo ubegula azama amadokotela bekungani ube ngcono njengani uyarecover amalanga angu-3 usukela ngomgqibelo nje kwangani kuyambamba kanjalo. Kulusizi lamhlanje ukuthi uKhonthi ekuseni wadlula. Sizwa silokhu kwesaba kakhulu ngoba i-industry yethu yama-arts isilahlekelwe. Isikhala sikhulu kakhulu.
Umoyo uyaphambile landisa imbali kamuyi.
UKhonthi uqalise ngo-1982 into zama-arts. Wa-transformer yatshintsha yaba yamakhosi ye-professional ngo-1988. And namhlanje umuntu okade sengene ekuphakamiseni ezama-arts ngama-radio lama-TV sizwa sisindwa amadolo anzima ngoba axeka.
Umculi olodumo uBusi Ncube owecula leqembu leyilanga uthi wasebenza nomuyi beqala kuvula emakhosi Theatre Centre.
Mina ngimazi sesakhula ngisesekobulawayo imakhosi Theatre sivule ndawonye ngahlanyela isihlahla somnyi esasimelele ama-musicians wonke eZimbabwe. Ngagcina ngitshaya futhi khonapho ama-shows amaningi. Ubungisekela Khonthi la namhlanje ubulokhe ungisekela. Siyabonga ngomsebenzi owenzileyo. Lala ngokuthula qhawe lethu.
Imbongi enkulu Albert Nyathi uhlulukelwe okwamagama.
Vakithi silahlekelwe silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebendiza bethi ngukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga umzima kuyasinda and silahlekelwe mina ngikatshana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze salale ngokuthula umfo kamdlala continue loving
ukhonto bedumeke kakhulu ngokuloba imidlalo kamabonakude omunye umlobo omkhulu wezingwalo umnumzana Dumisani Gumbo ubesazana kakhulu lo moyi
iarti lisazwa ngaye thina saqhabisa iphose ngasesikhathi sinye 1982 sihlangana e-United College of Education silabombongo eningema nabofesi mthwa sisenza i-theatre techniques and ama-skills so swa-developer sasindawonye nina sesiba le-concentration yathi ku-political theatre yiyo vele ayiphushe okwesikhathi eside yazizwa ngishalo uvalo lakathesi amadola axeka
umculi osakhulayo unkwali kuthi wafunda okuningi kumhlanga
ubaba ukhonto ongumuntu nje okade efundisa ezama-arts ngisakhula mina ma-artist amaningi engibaziyo bakhulele emakhosi babe bekhuluma nje ukuthi ube ngumuntu onesandla esihle uma-arts so hhayi ngithi kalale ngokuthula siyayibonga imisebenzi yakhe yonke
i-studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lemuli kamhlanga ngoba bathi badabuke kakhulu ngokufa kwakhe bathi konke ngomunye sibuze i-National Arts Council of Zimbabwe akukaziwa ukuthi umunye uzabekwa nini njalo ngaphi ngimane studio 7 kobulawayo igama ngeza Jesus Band.
Izakhamizi zemalokishi namaningi akobulawayo sivukele zingelamanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe ikhansela yaleli dolobho. Isikhulumeli sikamanisipala waleli dolobho unkosikazi Nesisampo futhi bethule umbiwo ekuseni ukwazisa ngalolu hlupho. Unkosikazi Mpofu utshele Studio 7 ukubana bayaxolisa uzakhamizi ezehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi namhlanje njalo ichasisa ngezizathu ezibangele lokhu.
Sithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema waterworks lase Fennel Booster Station i-pump station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uza continue until 6 ebusuku and uaffecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi kusukisela namhlanje?
Indawo eziningi ezikobulawayo ezisupplya i-reservoir lezi ithuli i-6J i-rifle range le-criterion asoze benelise ukuthola amanzi ngoba sesivalile kungala kutreata lokupompa kwamanzi esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singaresuma i-pumping njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva kwama-reservoir engiwakhulumileyo. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi amanzi ngani kade engakabi stable because of various reasons but siyazama ukuthi sikhweze ama-reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingelamanzi ikakhulu ezikolo lendaweni ezigqakathekileyo?
Lama-browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma-critical places enjengezikolo lamaklinika lapho ahambe thela khona. Siphinde njalo sibe lama-water kiosks lapho sesizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama-boreholes lawa akhona ancedisayo lawa ayasebenza.
Unkosikazi Nesisampofu isikhulumeli sikamunicipal wakobulawayo lapho limzwe ikhuluma ecingweni leStudio 7 ekulelo dolobho. Ibhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lithi selithengise imali yelitshe legolide edlula inkulungwane lengxenye 1500 njalo liza kwethula enye njalo ezinkulungwane ezimbili 2000 kuyona le iviki. Embikweni eliwethule lamhlanje ibhanga leli lithi ikomiti ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukubana ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi njalo sibiluthi abantu bayamukela imali kodwa asikhumbuleni ukuthi ama-gold coins ayathengiswa ethengiselwa abantu abalemalene ngoba baye bethenga nge-806,000 RTGS. So ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo. Kukhanya njengani singathi liyaphumelela kodwa i-2000 gold coins kasho maningi kakhulu njalo balethemba lokuthi labo abazuza izimali ezidenge bayebephatha ukuthi basihlingele ama-gold coins angikhona hathi ukuthenga ama-US dollars ku-black market. So engxenye bengarelisa amanye angu-2000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduliyo.
Kahle kahle singathi ngobani vele abathenga imali leyo?
Nabantu abasebizweni ikakhulu labo abazuza ama-contract amakhulu lawana abazuza ama-Zimbabwean dollars uzabona ukuthi uhulumende ulama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zim dollars. So ama-companies anjengalawo azuza ama-contract amakhulu yibo ababe le mali eningi yama-Zim dollars abengayisebenzisa kodwa njengani yiyo i-cartridge market yangkhona.
Singathi iyasiza yini imali le yama-gold coins ekulungiseni umnotho welizwe?
Ebekubona kwenzakala ukuthi imali yalapha eZimbabwe ibisehla in value ngenxa yokuthi abantu bebethenga ama-US dollars. Khathesi ukuthi ama-RTGS asatholakali lapha ku-black market amaningi. So kutho ukuthi idola laseZimbabwe liza appreciate in value ngamandla njengoba liyabe lingekho liyabe lingatholakali esikhathini esiningi.
Lo ke ngumnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphumeka kuhlelo lokubalwa kwabantu elizweni olwe-census oluveze ukubana ezigabeni zemandebeleni kulabantu abalutshwana ukwedlula ezinye izigaba zonke zelizwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abayisithupha kwele Libya kwalimala abambalwa kakubi namhlanje engozini yokudubuka kwetanka ebelithwele amafutha ezimota lalumatha umlilo ngenhla ngokuya ngentshonalanga yelizwe. Imbangela yokudubuka lokhu isadingisiswa ngoba lezi phathamandla zezempilakase ezethule lombiko zithi lazo kazikabikwazi. Omunye wabancintisa kukhetho esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kweleKenya, uWilliam Ruto, ubikwa eqinisa umkhankaso wakhe wokudinga usekelo esiqintini eseKirinyaga County esigabeni eseMount Kenya ngaphambilini kokhetho oluzayo. IMount Kenya yindawo ebikwa ihlonitshwa kakhulu kwezamasiko abohlobo lwesikikuyu abayibo abayisilinganiso esikhulu sabantu kweleKenya. Isithunywa isikhulu senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-United Nations Special Representative esikhangele umumo kweleSomalia sihlangene lomongameli wesigaba seSouthwest u-Abdi Azizi Hassan Mohamed edolobheni eleBadoya ngesonto. Lolu luhambo lwakhe lwesithathu ukwethekela lelo lizwe phakathi kwenyanga eyodwa. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele babikwa bephila le mihlobo etshiyeneyo yomkhuhlane we-hepatitis, ikakhulu i-hepatitis B le-C. Isilinganiso sokungamashumi atobamnembili ekhulwini, 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila laso bengazi lokuba kwazi ukuthi balalesi sifo. Intetho lezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-hepatitis uhlasela kakhulu isibindi emzimbeni womuntu. Ubangelwa ligciwane elevirus elithi nxa lihlasele isibindi kaninginengi sibe sesivuvuka. Udokotela Lindwa Nyathi uthi lesi sifo sikumihlobo ethile egoqela i-hepatitis A, B, C, D le-hepatitis E. Yena-ke uchasisa kabanzi okubangela lo mkhuhlane.
Alcohol consumption, sharing of items with an infected person such as razor blades, needle, and even toothbrush.
Ilakho ukubangelwa ngokusebenziselana impahla ezifana lenaliti, amareza, lama toothbrush.
Uthi phakathi kwemihlobo emihlanu le e-hepatitis, imihlobo ye-A, B le-C iyo evame ukutholakala kaninginengi, njalo kumele abantu beqakathekise ukuzivikela.
Avoiding having multiple sexual partners. In the pregnant mothers, vaccination against hepatitis B is important.
Omama abazithweleyo kumele bahlatshwe injekiseni yokuvikela.
Osakhulayo uPrice Yoniwa wenhlanganiso yePolite Africa uthi basebenzelana nabatsha becwayisana ngengozi yezidakamizwa.
An area yokuthi if you ask most young people abathonyasoziwa ukuthi how is that disease spread.
Ungabuza abatsha abaningi ngehepatitis B lulutshwana lolo lwazi.
Okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association umnumzana Elliot Chintembo uthi bayajabula ukuba abakabi lodubo kulesi sifo ngoba besebenzisa imithi engelaso ethiwa i-hepatitis free noma bexwayisana lapha lalaphaya lamalunga abo. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization ethi ukusabalaliswa kolwazi kuqakathekile kakhulu, njalo ukuhlolwa lokwelatshwa kwabantu abalelisi sifo kube seduzane lozulu emhlabeni jikelele. Eyinye yengcwethi kwezentuthuko yenotho uDokotela Prosper Chitambara uthi usekelo lwemali emsebenzini yezempilakahle eZimbabwe lokhe lungakafiki kwisimo esidingakalayo.
Of course there's been a slight improvement in terms of allocation, but in terms of actual spending we are way below regional benchmarks.
Ukusetshenziswa kwemali lokhe kukulutshwane silinganisa lamanye amazwe.
Abe World Health Organization bathi abantu abafika kuzigidi eziphezu kwamakhulu amathathu lengxenye 354 million baphila lalesi sifo se-hepatitis B le-C, njalo isilinganiso sokuthiya ngalolunye ekhulwini 90% bengananzeleli ukuthi balaso. Sona sibulala abantu abafika kunkulungwane ezintathu 3,000 suku zonke emhlabeni jikelele. Lo mhlobo uphinde udale izifo ezifana lesifo sesibindi lemvunguzane yesibindi. Inhlolisi isenziwa ngomnyaka ka-1997 yaveza ukuba isilinganiso sokwedlula isikhombisa lengxenye 7.7 yabantu babe tshengisela ukuba lesimo se-hepatitis kuhlobo lwe-hepatitis C, kanti isilinganiso sokuphezu kwe-10 ekhulwini 14.1% betshengisela ukuba le-hepatitis B. LeZimbabwe lithi liphakathi komsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle lokufuna ukwakha izibhedlela ezedlula ezingama-30 kuzabelo lwesiqinti elizweni. Amazwe omhlaba ananza ilanga ele-World Hepatitis Day mhlaka-28 Ntulikazi minyaka yonke. Lonyaka leli langa linanzwe phansi kwendikima ekhuthaza ukuthi imisebenzi yokuhlolwa lokwelatsha ibe seduzane lozulu, ethi bringing hepatitis care closer to you. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izakamizi zelokitshini lezinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokitshi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakamizi ziloke incwadi yezikhalazo ipetition esayinwe ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengiswa kotshwala kulindawo, yona evele imele ithengise inyama kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesinye sezakhamizi sezizinda, uMnumzana Ray Phiri.
Indawo leyo okuthiwa imigalo, indawo leyo ebise kokoRichard, endaweni okuthiwa kokoRichard Complex. Lapho kule kwangumashopshop okuningi-ningi, barenta khonapho. Laba bemigalo yikuthi bengabanikazi bebutcha leyo. Ibutcha leyo ngiyathemba ibisemthethweni. Kodwa ngapha kubekhathi, emuva kwebutcha le, kuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwa lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo yikuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as above grade 6 begcwala khona, abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho form 4 lokho kukhona lapha, ikakhulu above form 4 laba ama local form 4 khona lapha khona phezathi begcwala khonapho. Indawo leyi ikuyindawo edingcwelile kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha, njengoba sisizwa kuthiwa yibutcha ibithengisa lotshwala obunjani?
Ye, lapha amantu bekungeni indawo ingena order, njalo kuthe ngemva kwesikhathi abantu besizinda baya reporta emapholisi. Kodwa amapholisa manxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo ubabalo kungela into abayenzayo, bephuma lapha ebusha sebethwele amaphepha bhiki ezinyama. Lapha kwabasobala ukuthi khona no sebedizi besithi nxa kuwareportwa bephongeubuya bebuyele ngemva kwesikhashana before even 30 minutes sokuvula iradio, sokutshaya iradio. Hawu, abantu bacena sebebona ukuthi hayi lapha kulokudizwa nokuthize. Bayafika ngakumphathi we-station, i-police station. Hayi, ndakwakuzanga ngwanceda ngalutho. Laye umphathi station akula nto ayenzileyo lakutshengisa ukuthi laye ebengumuntu ode edizwa. Abantu basesithi hayi, thina sezesadinwa ngokuthi silungisise indawo yethu, ngoba indawo le indawo engcwelileyo, indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho. Indawo le bekungose ukuthi bekuyikunatha utshwala kuphela. Indawo le ungabantwana kuloku ngokokristu okhoba-grade 6 njengoba ngitshilo ngena lokuhamba-hamba labadala emacansini lapha, imikhuhlane sisibaningi. Le tshabalala clinic isirekhoda i-high level ema-transmission disease especially from this particular place esisizinda, ngenxa yokuthi abantwana ezilekile ezigrade 6 behamba labokhulu obokhulu abama-50s abama-60s bengakhethi. Labo bokhulu bangikhona bebengelahloni ubona bebuya bezomelela kungabantwana konoku okuncane, kambe shwashwa ungukhulu uzohamba lomzukulu wakho asokuhlola lokhu na ikuzulu lingasani. So kuthe sokwehlula into zamapholisa lezi, izakhamuzi zaqonda kona ngalo ucommissioner, zabhala ipetition yasayinwa ngama-residents esizinda through i-resident association. Bayihambisa khona ngale e-police station ucommissioner, bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself. Bazobhala bathi khona nxa ungasezo kulungisa kuyinto lokho kwemigalo, ngoba khangelani nipho sisi ivuliwe imigalo, so labantu abaningi beloko bebulawa bevela khonapho emigalo. ngani ngasezi lilungisa isindaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho sifake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda yindawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sibili bayaziwa kubulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke bezwaziwa ngumpresident kugaga bonaba abantu bazithulele ngabantu abapeace loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo ngabantu abadangerous akuzange wathatha isikhathi esithi ngoba baba sebefake ibonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sesayisikise emapholiseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandleni zethu. Hawu, akuthathanga isikhathi. Undoda lo Migalo wahle wa-odwa ukuthi evale, wahle wa-odwa ukuthi khona echiye ukuthengisa utshwala njalo ngoba ngala license yokuthengisa utshwala. Indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengula kwabesifazane abayisiyagalombili isikhathi sinye ngolesine eJohannesburg kwele South Africa sekubathiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixoku labalingisi abagoqela abesilisa abalishumi labayisifazane abalishumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenziyo eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixhoko labesilisa abedlula ishumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwengula abesifazane abayisiyankalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa uleminyaka elishumi lasiyakalolunye 19 udlwengulwe ngabesilisa abalishumi betshintshana. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abaningi. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokhela inhlanganiso yeGugground Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sihlakalo sakuqala sokudlwengulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje esitradeni ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlwenguli. Sinabantwana, abantwana bamantombazane. Impilo zabo nje zisengcupheni, isafety yabo ayikho guaranteed. Unokukholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebabepha izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Omunye wesifazane weZimbabwe uNkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlwengulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani, singakhangela ukuthi ubuya kuphi, sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizana seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlwengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze into ukuthelwa enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu mafowethu asihloniphele abantu bongomama besifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu angathi ma eseswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimame. Siyacela mpela ukuthi kuzanywe mpela ezindlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathi ntambo ogatsha lamapholisa umnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotyeketya.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7 p.m.
Apo tinokupa ina.